Soko izika atisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhlaka 30 uLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Laba sebethe bakhuluma ngayo bathi it's not as deadly as lokhu obekucatshangelwa or lawa esivela kuyo. So uvalelani amabhodi? Umuntu ukhangela le timing ukuthi avalwa nini. Most African countries isizini yena lesi esingena kiyo yiyo isizini ama-economies ayimprova khona ngoba kuba lama-tourists.
ELeBotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje.
Obaba abaningi kutshengisa ukubana kabaripoti cases zabo awe-violence. Njalo athi abaningi balenhloni zokuripota ama-cases anjengokuhlukuluzwa, ikakhulu mhlawumbe ngayehlukuluzwe umuntu ongumama. Kumele banzimela abana abahlambe bayobika uhlupho olunjenganalolo.
Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lokuhlukumezana ngobulili olwe-gender based violence. Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala uyehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngoba kulamakolishi aselezinyanga engelamanzi kuthi izibi zona zibuthwa qo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. ELeBotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi Omicron baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje. Ukuqhamuka komhlobo omutsha lo sekubone amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe ebekwa ngaphansi koluhlu lwamazwe angasamelanga. Abantu bawo bethekelele amazwe angentshonalanga. Intatheli izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo eseCabron kweLeBotswana.
ELeBotswana lithi akukabi lesizathu sokuthwala imikhono ekhanda kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha olwe-Omicron. IBotswana le-South Africa ngamazwe akuqala emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika ukuhlola athole abantu abalohlobo lwe-COVID-19 lolu. I-Omicron ibikwa imemetheka masinya okwedlula uhlobo lwakuqala lwe-Delta. Kodwa ele-Botswana lithi inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 alikhuqwanga kangako lifana lemavikini adluleyo kungaqhamuki uhlobo lwe-Omicron. Umsekeli kamphathi intambo ezempilakahle umnumzana Sithumo Lelatitse utshele idale lephalamende ngomvulo ukuthi akulamuntu osekwalaliswa esibhedlela ngenxa yokubanjwa luhlobo lwe-Omicron. IBotswana yona ithi idaniswa amanyathela thethu ngamazwe amaningi okuvalela phandle izalwane ezivela ngezansi kwezikazi le-Afrika. Umphathi intambo ezempilakahle udokotela Edwin Dikoloti uthi ukumisa ihambo kuzabuyisela emuva inhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni zokuvikela umkhuhlane emazweni angezansi kwezikazi le-Afrika.
I'm expecting just around between one and two million vaccines by end of this year. So you could see what this now means.
Ubengikhangelele ukuthi kufike izigidi zamajekiseni ekupheleni komnyaka. Uzabona ukuthi lokhu kutshoni thina sivele sesisele ngemuva njenge-Afrika ekuhlabeni yamajekiseni.
Vaccines and vaccination. So you can see that this thing, it caused havoc for us.
Okuhlanganisa abeZimbabwe abangaphandle kwelizwe ephakathi kokuloba uhlelo lwe-Diaspora National Policy, umnumzana Sifas Chuma uthi ukuqhamuka kwe-Omicron ukudinga ukubanjwa ngendlela yobukhali ngamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika.
Okuqalinye i-variant leyi ayikabi leviki okokuthi sibiliso okungahle abantu babe matasatasa, you know, so kuvalwa la mabhoda. Njalo kwesibili laba sebethe bakhuluma ngayo bathi it's not as deadly as lokhu obekucatshangelwa or lawa esivela kuyo. So uvalelani amabhodi? Umuntu ukhangela le timing ukuthi avalwa nini. Most African countries isizini yena lesi esingena kiyo yiyo isizini ama-economies ayimprova khona ngoba kuba lama-tourists.
Uchuma uthi amazwe angezansi kwe-Afrika kumele ahlanganise amakhanda ukuze aphumele lizwe linye phezu kodaba lokuthi bavalelwe phandle ngamazwe amaningi okugoqela amanye awe-Afrika.
kudinga nje ukuthi amazwe wona wodwa wona la affected at learn to come together bakhulumisane and baphume le ndlela yokudila nalabo abantu abavala amabhoda bona befuna ukungena ngesikhathi befuna ukungena avulwa nxa bona sebethola ukufuna sebevala kabavalelo labo bangangeni ngapha.
Inhlanganiso yezempilakahle umhlaba wonke jikelele eWorld Health Organization WHO isole kakhulu inyathela lokuvala incele kukanti inkokheli efana lomongameli Cyril Ramaphosa kwele South Africa ithi akuvulwe ihambo ngesiphangiphangi ukuqhamuka kohlobo lwe-Omicron sokuphazamise njalo impilo yabaphila ukuthengisa impahla phandle kweZimbabwe. Mnumzana Ridol Morio olemkambo kwempahla zakhe kwele bhozana leSouth Africa lapho umkhuhlane omutsha usegxile khona uthi uqakathekile ukuthi inkokheli yamazwe angezansi kwe-Africa iphume lo mbono munye phezu kodaba lolumo
kulo sizi kakhulu ukuthi umkhuhlane lo usukhanya umemetheke kakhulu elizweni laseBotswana laseSouth Africa okulapho esi-exportela khona izinto zethu. Thina nje ama-exporters sesikhathazeke kakhulu njalo simelele sikhangelele ukuzwa ukuthi izinkokheli zala amazwe amabili ziza kwenza njani umsebenzi woku-exporta ungami. Isikhalethe uhulumende ngabe bayahlangana bebone befake imizamo ezenza ukuthi laba abaqhubeka ngomsebenzi esingathi ngama-essential services bevikeleke.
Kumbiko ukukhipha inani labantu abatholakala belomkhuhlane we-COVID-19 wenziwa kabili ngeviki eleBotswana libike ukuthi kutholakala abantu abadlula amakhulu amabili i-262 abalomkhuhlane lo kusukela ngolwesine lweviki edluleyo. Abezempilakahle bathi nombolo le kayitshengisa inguquko enkulu kangako ngemva kokuba lukwesabela ukuthi inani lizaqonga kulandela uqhamuka kohlobo olutsha. NginguMqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSaron kwele Botswana.
Langa sebe izigidi eziphose zifike kwezine i-3.7 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela u-COVID-19. Uhulumende ulokho esithi uzafinyelela ukuhlaba izigidi ezilitshumi 10 million zabantu elizweni umnyaka lo usiyaphela. Asebehlatshwe amajekiseni omabili sebe izigidi phose ezintathu 2.8 million kwabahlolwe izolo ukuba balalo yini leli gcikwane. Kufunyenwe abedlula amakhulu amabili 235 belalo labulala oyedwa. Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lokuhlukumezana ngobulili olwe gender based violence ukuze ilizwe linqobe empini yaloludlakela. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lesi sicelo siza ngesikhathi leZimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ukunanzwa insuku ezilitshumi lasithupha zokukhankasela ukuqedwa kodlakela eze 16 days of activism against gender based violence. Lonyaka lezi nsuku zinanzwa phansi kwendikimba ethi Orange the World End Violence Against Women Now. Umeli weNorton edalela eParliamente uMnumzana Themba Mliswa uthi kumele luphathwe kabanzi udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana nabesilisa nxa kuhlaziywa indlela zokuvikela udlakela olwe gender based violence.
We talk about the girl child event, what about the boy child as well? The boy child is suffered. Any gender must be aligned to males too, so that we're able to do it once and for all, because women too have become abusive in many ways.
Ivala elithi gender, ngalisho abesifazana kuphela, lisho abesifazana labesilisa. Sikhuluma ngomntwana oyintombazana sikhathi sonke, umntwana ongumfana ke. Umntwana ongumfana laye uhlukunyezwa sikhathi sonke. Osekubangela ukuthi kube labesilisa abahlukunyezwayo betshaywa ngabomkabo lapha emizini yabo. Akumelanga sikuvumele lokho.
UMnumzana Zipho ngeZipho Ndebele obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni esebenzisana labesilisa eyephadare enkundleni laye ugcizelela ukuthi abafana bayahlukunyezwa.
Obaba abaningi kutshengisa ukubana kaba report ama-cases abo awe-violence. Njalo abanye balenhloni zokureporta ama cases anjengokuhlukuluzwa ikakhulu mhlawumbe nxa ehlukuluzwe umuntu ongumama kwabaningi kumike banzimela abana bahambe bayovika uhlupho olunjengana nalolu and kwesinye isikhathi bengaze bebike kuba nzima abana bancedise
isiphathamandla senhlanganiso yamakholwa esikristu eyezimbabwe council of churches unkosikazi Stella Nyathi uthi lanxa bekhona besilisa abahlangana lodubo lolu balihlekana nxa uqathaniswa lesilinganiso sabesifazana
isimiso sebandla siyikuthi siloyisa ukumisa udlame kubomama lakumantombazana njalo futhi sisithi hatshi ekwendiseni amantombazana esesemancane mhlawumbe besokusiba lombuzo othi kungani kunanzeleleka abesintwana kakhulu ukudlula amadoda nxa sikukhangela isikhathi esiningi kuvame kwabesintwana kubobaba kukalutshwane ukuthi kuzwakale mhlawumbe kuyikuthi bayafukamela inhlungu zabo yini asazi njalo but abesintwana isikhathi esiningi okwabo kuphuma obala masinya kuvele kuvele
omunye wabasebenzisana labanye abasinda kuzehlakalo zokuhlukunyezwa ama-survivors ngesingisi unkosazana Thandiwe Moyo wasemakhokhoba kobulawayo uchasiswa ngezizathu zokuhlukumezana asebethe bazizwa ngokukhulumisana labesilisa labesifazana
ngaba lenye isesini lapha kade ngikhulumisana khona nabantu nje kucommunity athi kungobaba nabomama obaba babeyikhuluma sithi kulabo baba abahlukunyezwayo zathela ukuthi yibo wena labo baba vele abayibo abahlukuluzwa ngabomama bebalisa nje izinto eziningi ukuthi thina omama kwamanye bathinisa even amacansi so yena lana kithi la i-abuse kokwenza ukuthi gcine sibachaya omama kodwa omama labo bekhuluma ukuthi hhayi thina okwenze ukuthi senze njalo indaba yokuthi endlini mhlawumbe kwabe kunganakudla izinjalo ezingahambi endlini abantwana ngabanakudla abantwana baxothiwe baxothele i-school fees so vele nxa umama enestress endlini akulanto ehambayo umama babesithi njalo bephendule ubaba
emkhosini wokuphawula lumkhankaso owenzelwe emzini we-epworth kunsukwana ezisanda kwedlula umsekeli womphathintambo wogatsha olubona ngendaba zabesifazane amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe uhulumende wakhe ukhuthaza ukusebenzisana ndawonye ukuluqeda lolu dubo lokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane ngoba kungumlando wakhe umuntu wonke ukukwenza lokho ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama
izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala walelo dolobho uyehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngoba kulamalokishi aselezinyanga engelamanzi ukuthi izibi zona zibuthwa qo u-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo
izakhamizi zeGwanda ezihlala emalokitshini ayakhele phezulu abalisa ejakaranda kanye le-Space Corp zithi zibhekane lo dubo lokusilela kwamanzi osekubafake engozini okubamba emkhuhlane ngaphandle kodubo lwamanzi umasipala sebutha izibi go ngoba engelazo izimota zokuthwala izibi unkosikazi Siduduzile Masilela umhlali we-Space Corp uthi bathwela amagabha avuzayo
sihlala singelamanzi amanzi akhona ayahlupha uze kuthiwa amaphayipha adubukile lithi namhlanje amanzi ebuyile ntambama amaphayipha asedubukile yebo ye njengezakhamizi siyakunanzelela ukuthi amaphayipi ethu angabe edutshulwa yikuthi umuzi wethu usumkhulu amaphayipi aphansi mancane ngakudala ngesikhathi sikasmith idorobho lingcolile lingcoliswa ukuthi izinga zivuthwa ngendlela eqondileyo asazi ukuthi kwenzakalani kumunicipality yethu
umnumzana Methuseli Moyo omunye umhlali we-Space Corp ugcizelele wathi ngokhulu ababhekane lakho
ivare egwanda thenanstar ndingathengisa kuba ukusebenzisa amabhimu 3 weeks engasora 2 weeks kwezinye indawo amanzi ikhisibo kanye ngomnyaka
umeya wedolobho legwanda umnumzana Njabulo Siziba ucela izakhamizi zibekezelo lolu duko lusalungisiswa
Space Corp is it's a long outstanding problem. However, works are underway. Bakhona abantu asebe connected ipiping. Kuba ngakhala kakhulu ngeyokuthi if works are ongoing abantu siya we cannot expect to overnight izinto zivuke zijinjile siyaxolisa ezakhamizi
bona ngedlulileyo umasipala uthe ngemoto yokuthwala inhlabathi tipha ngoba kumele ibe yiyo ethwala izibi kodwa watholakala ukuthi kayisebenzi kakuhle yabithelwa lapho ethingekhona ngokwamanje umasipala uthwalelwa izibi izimoto azibhadalayo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Live Talk namhla kuhlelo The Connection sihlaziya okwenziwa ngabatsha ngesikhathi kunanzwa iWorld AIDS Day lomkhankaso owe 16 days of activism against gender based violence. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Ekhuluma eSela TV namhlanje unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe omhlaba uSecretary of State Anthony Blinken uthe ukuqiniswa kwezinhlakalo zebutho okwenziwa ngele Russia kulomhlobo kungadala ingxabano enkulu phakathi kweMelika lalo njalo kungaba luqalo olungakhokhelela ekuthini lalo lithathe amanyathelo athile. UBlinken ukwele Latvia okuyangena umhlangano wabamphathi ntambo benhlanganiso yeNATO. Umongameli Joe Biden wele Melika uqinise inkuthazo yakhe kuzulu welizwe lakhe ukuthi ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 loba uyahlatshwa ijekiseni yesithathu eye-booster kulabo asebahlatshwa amabili. Umcebisi wakhe omkhulu uthi lokhu kuqakathekile ngoba umkhakha omutsha wegciwane leli owe-Omicron ulakho ukungena elizweni ngesikhatshana esifitshane esilandelayo. Umqondisi wenkampani elungisa umuthi wejekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 eye-Moderna uStephanie Bunkel uthi amajekiseni akhona manje wokuzivikela kumkhakha owe-Delta we-coronavirus awusoze wenelise ukuba namandla ngokumelana lomkhakha omutsha oye-Omicron. Ubhangela utsho lokhu kwingxoxo ayenze lentatheli zindaba eziphephandaba ele-Financial Times.
Namhlanje kwezomnotho amalunga edale lephalamende asekhuthaze umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukuthi acitshe umthelo afuna ukubhadalwe kubomakhalekhukhwini obiza amadola emelika angamachumi amahlanu ngoba ungaphazamisa inhlelo zebulenjini. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe izolo kulandela uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olebudget olethulwe ngumnumzana Ncube ngolwesine olwedluleyo olubiza phose i-trillion eyodwa $927 billion. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu ongomunye wabazaphatheka emhlanganweni lomnumzana Ncube kusasa ukucubungula loludaba kuhlelo oluqoqwe ngeyinye inkampani kamabonakude.
Ibhajethi ethulwe ngungqongqoshe wezimali yibhajethi esikhangelela ukuthi ithuthukise izinga lezemfundo kodwa kukhona lapha ukusilela khona okungathi kayicaci. Nanku phela nxa sesikhangelela ezemfundo sithola ukuthi ka-TERS ngomumo osikiwo kumele ukuthi ezemfundo zithuthukise kakhulu lokhu esizipheceleza ngesilungu i-ICT. Kodwa yena-ke uthe sevala ibhajethi yakhe wafaka imbono yokuthi uzavuya afake njalo i-tax ezazithatha amafoni kathi amafoni layo athi sengami sesithenjwa ezikolweni lezi kakhulu ezile-nethiwekhi. Okokusitsho ukuthi-ke umthuli lapha usehambe wayavala futhi njalo nalokhu esikudinga ngesilungu yikufinyelela kwezemfundo. I-access ku-education izavaleka kancane kulabo abangala mali leyo ayifunayo. So kutsho ukuthi ngenye indlela-ke ibhajethi laphana iba yisinqumo ibe ngumgoqo ovalela abafundi owabangazuza lokhu esithina ngesilungu kathesi i-digital education. Nangu phela umumo wemkhuhlane lesesilawo kanye lomumo womkhathi wokuletha ukuhlupheka lapha lapha usenza ukuthi abantwana abanze bafikele ofika ezikolweni. Kodwa babe nakho ukuthi baxhumisane nababalisi kakhulu nge-digital education kuzashota lakho lokhuya. Yikho engizambuza khona ukuthi ukucabangisisile na ukuthi lokho akufakayo kungaba umgogo kwezemfundo.
Umnumzana Ndlovu uthi kulezinye inhlamvu ze-budget ezingenqabela ukuthuthuka kwezemfundo ezigoqela iholo lababalisi lenhlelo zesikolo.
Kwesibile ngukhangile ethi ngibuza ukuthi yona i-allocation yakhe yemali nxa sikhangela iholo lezisebenzi zikahulumeni uthi yena usipha 281 billion abasebenzi bonke bakahulumeni. Nje ngiyihlaziya kuhle le imali mina ngayibona ukuthi utsho ngamafishane ukuthi uvele ngaze uzafike kubanga lela lesaselikhangelele lika-540 ngoba i-281 billion nxa ugoqela izisebenzi zonke zikahulumeni kanye labasebuthweni labesipholiseni khasozebene ukuthi bangene ku-540. So ngenye indlela-ke kutho ukuthi uzasilela lapha ngifisa achasise ukuthi ukhangele wasifikisa ngaphi kuthi zomnotho zona ziyasithuthukisa zisifikise ngaphi. Nangu phela thina sesikhangele ukuthi uJanuwari izisebenzi zikahulumeni ababalisi phela babe behola malini sifuna ukuthi singusise kathesi singakangeni kona uJanuwari kuze kungadozi bangatholi leyo mali. Kwesithathu engizambuza khona ngimchasisele ukuthi kathi kungani singathi ibhajeti yake iyashota ngoba uthi ufuna ukwakha isikolo. Kanti ekwakheni izikolo lapha sikhangele kulezi zikolo ezivele zihlezi ezikundawo lapho okule manenxa ezokuthelana okusuka kulethu ama-classrooms ahlupheke. Kanti njalo kube sekusuka futhi kube lani sokusuka lokuswelakala kwemfundo ngoba abafundi bangasafiki eminye imiduli ezikolweni zidilike uphahla zoludedwe ezindlu. Kuyini akwenzileyo ngalokho esithi thina yi-quality climate change aza kugcizelela akusize ukuthi ezemfundo zahlukuluzeka kakhulu xa kuthiwe umumo womkhathi waguquka waletha ubunzima obunjengalokhu esike sakubona ngaphambilini. Ngezinye zezinto-ke ezafisa ukuthi azichasise lokunqongqoshwa wezimali asitshele njalo ukuthi nxa esefaka phela ku-national development strategy 1 ungena ngaphi kona lokho ngoba lezinye izinto ezizasiza ukuthi singazihambamba injongo zika-2030.
Asizweni umbono olwela ilungelo loluntu umnumzana Andrewstone Swanda ngalolu daba.
Ngitshengisela esakuthi ngesilungu i-desperation yokuthi uhulumente udinga ngendlela zonke lapho angathola khona imali. So sebeze bebambane lapho okungadilekekanga ukuthi babambe khona ngoba umkhulumi weZimbabwe uyame ebantwini abalutshwane ababhadala imithelo i-tax. Abantu abaningi baku-informal esikuthi i-informal sector. Abantu abaningi baziphandela, abantu abaziphandelayo abaningi ababhadali imithelo ethiwa yi-tax. Uhulumende ngabe uyaqinisa kakhulu imizamo yokuthi abantu abarana amabhizinisi anjengawethwa ngemva kwezindlu babe-formalized ukuze babhadale ama-tax. Lokhu ukuthi ayesaje ama-cellphone tax akusoze kususwe ndawo.
Ibhajethi le ilokhu isacutshungulwa njalo umnumzana Mthuli Ncube ubikwa esithi umnotho welizwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso esedlula kancinyane okuhlanu ekhulwini 5.5% ngomnyaka ozayo. Abalamaphepha awe-Special Zimbabwean Exemption Permit bathi kabakaqali ukulungisa amanye azavumela ukuba bahlale njalo basebenze kwele-South Africa. Lawo abalawo engavalwa nguhulumeni ngompalakazi. Ngomnyaka ka-2022 uGis Dube usethulela lolu daba.
Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili 178,000 okumele bedinge amaphepha amatsha azabenze behlale kule South Africa kulandela okusanda kuthulwa nguhulumende othi kasuzeqhubekele phambili ngohlelo lwe-Special Zimbabweans Exemption Permit. Abaphethe amaphepha la bathi basahlolisisa okufunakalayo ukuze belungise amanye amaphepha. Umnumzana Zipho Ngulube olamaphepha la uthi uzahlolisisa okumele akwenze engakalungisi amaphepha amatsha.
Sadinga ukuthi sizwisise yonke information before start sazi ukuthi senzani. Kodwa iningi lethu sizazama vele ukuthi si-apply ona la ma-permit akhona aza sisizaphiwa kumbe sisaphiwa azabalula sikwazi kumbe sisangena kuona la ma-mainstream avele khona kasikwazi kodwa sizazama. Kodwa kwamanje kasikaqalisi ngoba abantu abaningi ngicabanga ukuthi baseseyi-confusion abakabi leqiniso lakhona. Singathola ama-details sithole yonke into sizaqala but okwamanje hhayi asikaqalisi. Cabanga ukuthi January kumbe iviki ezimbili yona iviki siyaphela sabe sesitholile ukuthi kwenzakalani.
Umbulube uphinde wathi
ukuthi ungene wenze ama-application wenze ama-appointment udinge eyiyo efithayo kuzasithatha isikhathi lokudinga amaphepha to support ama-permit akho kumbe ama-spouse kumbe ama-marriage certificate kumbe ngama-relatives.
Omunye njalo okumele alungise amaphepha amatsha Nkosazana Sobala Ndlovu.
Ngicabanga ukuthi esimeni somnotho ma leyo ezongivumela ukuthi ngiyithathe engeke ifune imali eningi niye ngakhona ukuthi ngiyene ma kusaphi ngithathe i-business permit angeke ngize ngifune 5 million ngizoyithatha 5 million ngizasihambela ekhayeni imimbida sikuyaba sokungasela ngenye indlela ngizohamba ngiyohlala nabantu abami ekhaya vele basekhaya already. So some people manage in those customers, some of them carry two services because I'm going to have a manage this employee who will be fun. We are looking at this time. But unless and until the people who pay me things, I was looking to apply the same thing. Let's go to the Italy South Africa. I would say, but now I'm going to have a phone. Waka wako wano kuti ima usenda wenye umoto muta wama wakuchelu kutenda wenye yako anta ufuni unengeza ma terms and conditions. Zame nilande weloko kuchue umini ya zenda wani. I was thinking about it. But mina obaza kubeka esafuleni yikho siza kwemukela as long kungeke kube le mali edlula more than 5,000.
Umnumzana Ngabuto Mabhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi baningi abaza kwehluleka ukulungisa amaphepha afunakalayo.
Ama requirements akhona nxa sikhangela immigration act okwakhathesi abantu abaningi abaqualify. Yikho esithi sisakucubungula ukuthi kuyini uminista anganelisa ukuthi athi akuweve edayilogo sikutshaya indiva engena. Njalo futhi kukhona okunye okuyabe kufuna amendment yeparlament. Lokho funa amendment yeparlament kungaphezu kwamandla kaminista esingeke simlande sithi minister sicela lokho kukhangele ngale ndlela ngoba umthetho uyakuvumela. Kuyabe sekufuna iParliament. Into efuna iParliament siyakwazi ukuthi ithatha iminyaka. So kasi soze mhlawumbe sikhangelele okwakhathesi ukutshintshwa kwemthetho eParliament. Sikhangelele okwakhathesi ngoba ungani emergency ukwenza ukuthi sisize abaphethe la ZEP ukuthi kuyini uminister angakwenza ukuthi bancedakale.
Uhulumende wakwele South Africa uthi abangenelisi ukulungisa amaphepha amatsha bazasuswa ngenkani elizweni leli kusukela ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland, nginguGibbs Dube.
Singakehlukani, kesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. ELeBotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi i-Omicron baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje. Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lwe-gender-based violence. Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala wehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe. Kumalokitshi amaningi aselezinyanga engelamanzi kuthi izibi lazo zivuthwa qo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga. Ngikhonapha eWashington DC.
Siya
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.